Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sivonga uJonga Kandemiri obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 8 Mfumfu 2022 ngugaino Gumede Saidi. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla lezombusazwe elemthwakazi Republic Party lithi selibhalele uMongameli Emmerson Mnangagwa incwadi libalisa imfuno zalo e-petition. Izizalwane zeZimbabwe eziningi zikhala ngokuthi zibhekane lodubo lwendlala emaphandleni kanye lemadolobheni. Kuthi lezifuyo lazo seziqalisile ubucuba ngokuswela amadlelo. Kwezemidlalo sikhangela impumelo yemidlalo yenguqu edlalwe namhlanje kanye lokuthi waphi amaqembu adlala kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulo umsakazo. Ipandla lezombusazwe lemthakazi Republic Party lithi selibhalele uMongameli Emmerson Mnangagwa incwadi ebalisa imfuno zalo e-petition. Isicelo lesi esilesihloko esithi Petition on Acts of Terror Against My Party and Myself ibhalwe ngumkhokheli waleli bandla uMnumzana Mqondisi Moyo eyiqondisela kuziphatha amandla zikahulumende umanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Africa owe-SADC kanye labo hulumende beleBhilithane lowelemelika. Incwadi le ipha imbali yejulileyo mayelana lesiphatho sikaMnangagwa kubandla le-MRP, le-MPR, lokhu elasungulwayo, kanye lezikhalazo zebandla leli. Izikhalazo ezikuli-petition zibalisa ukukhululwa entolongweni kwamalunga ebandla e-MRP abathi abotshwa, agwetshwa, engelacala ahlukunyezwa lokwethuselwa kwamalunga ebandla leli ngaye uMnangagwa ukubuyiselwa eKami prison kwalawo malunga asuswa khona esiwa eChikurubi maximum prison ukuyabhikela khona le lokunye. Sizweni uMnumzana Mqondisi Moyo esilandisela ngepetition yabo le.
Ngabhala le incwadi eyipetition siya kuye uMnangagwa lengatla zonke ezakhe kuhulumende ezilokwenza le security sector yakhe.
Amazwe owathumele lezi ncwadi agoqela aphi?
Incwadi le ngibhale futhi njalo ngayikhopha to UK Parliament, to SADC, to AU, to African Court, to British Embassy, lakwezinye inhlanganiso esicabangela ukuthi zingaba lusizo kithi ukuthi sibabonise ukuthi umbulalo ngu-Emmerson Mnangagwa usephinda futhi amaqhinga asebenzisa ngomnyaka ka-1980 lapho babezungiselela ukuthi bathumele umbhuqazwe kwelemandebeleni. Usephinda futhi ukuthi asebenzise amaqhinga akhe akudala ukuthetha imthwakazi Republic Party ilezikhali. Kanti ngakwelincele okusenze sabhalela amazwe lawa o-Britain, sabhalela o-SADC labo-AU, sinanzelela ukuthi kungaba lesiga esenzakala e-Harare sibonile kubo-Member of Parliament wasetshitungwiza uJob Sikhala losi thole laye engu-Member of Parliament we-TCCC le-13 members ze-TCCC ezabotshwa enyatsime khona leMashonaland. Sibone i-UK ihlaba umkhosi ePhalamende yase-UK besola ngokubotshwa kukaJob Sikhala losithole labanye babo. Sabona lezi inhlanganiso ezigoqela ezamazwe omhlaba lawo zikusola lo. Kodwa kuyasidanisa ukuthi konke okwenzakala kwelikamthwakazi i-UK o-United States of America lezinye inhlangano kazizwakali zikukhonde malokhu. Kubuye kusibisele futhi emuva khona ngale ngomnyaka ka-1982-87 bethumela umbhuqazwe ukuthi Britain lamazwe njengabo-America lezinye inhlanganiso zomhlaba zathula zakhangela eceleni. Okusibonisayo mhlophe ukuthi konke lokhu bakwenza benanzelela ukuthi iBritain yaphatheka kakhulu endabeni yegugurawundi ngoba yiyo eyabhadalela ama-106 North Korean instructors ayezabuya ezoqeqesha amabutho e-50 brigade ayezobulala amandebele angu-5,000 atrena kwelenyanga khona le-Emtare. IBritain yasebenza isebenzisana le North Korea, isebenzisana le government ye Zimbabwe ye ZANPF, isebenzisana lamazwe anjengabo Tanzania kusaphethe uJulius Nyerere.
Kungani uthumezele abangaphandle kwele Zimbabwe ubathumezela lincwadi ucela uncedo?
Kungakho ke sikhethe ukubhala lezi ncwadi ukuthi babe kwazi umhlaba ube kwazi ngoba silibandla elilwela inkululeko yamaNdebele, silibandla elilwela ukuphuma kwele Zimbabwe sizimele sisodwa ngalokhu ngesilungu okuthiwa yi-self determination. Ngalawo mazwi ke ngiyabonga abalaleli ukuthi siyimthwakazi Republic Party, akulandaba bayasihlukumeza, bayasibopha, bayasibulala, sizoqhubeka silwela inkululeko yethu. Njalo ukumtshela lokhu umnankagwa ngalolu gwalo akusho ukuthi siyamesaba, kodwa sitshengisela ukuthi amachinga akhe onke abolileyo awasebenzise ngama-early 80s ewasebenzisela izaphu lakathesi lathi siwabhekile, njalo sithi ngalesi sikhathi ngasoze asebenze.
Umnumzana Mqondisi Moyo ngumongameli webandla lezombusazwe lemthwakazi Republic Party exoxa le-Studio 7 ngocingo engezansi yemandebeleni. I-Studio 7 ibuye yaxoxa lomnumzana Believe Gawule, elinye lamalunga ebandla le-ZANU-PF njalo ongumcubunguli wezombusazwe, esipha owakhe umbono mayelana lalolu daba.
Lapha sokela ngiyibona incwadi leyi yabantu be-MRP le ka-president wakhona uMqondisi Moyo ukuthi njalo ikhotshelwe ifikiswe la kuze indawo kwabanye abatshiyeneyo kuhulumende lakuba le mahhofisi amele amazwe angaphandle. Engikuthanda ukuthi ngikutsho ukuthi lapha okukhona ukhala ngokuthi bona bayahlukuluzwa, bayahlukuluzwa nguhulumende. Kodwa asiqalisele lapho ukuthi kanti ilizwe leZimbabwe lona lilizwe phela elilemthetho yalo, ilizwe elilomthetho. IZimbabwe ayisilo lizwe elingalamthetho, njalo iZimbabwe ayimelanga iyekethise ukuba lomthetho eyiyo evikela ilizwe ukuze abantu baphile kuhle phakathi kwelizwe. Ungananzelela ukuthi abantu laba sokela bahlasela inkamba yamapholisa base bebotshwa, okuyikho ukuthi ungakhangela ukuthi akula ukuthi abantu during broad daylight ba-attack inkamba yamapholisa bese beyekelwa nje umthetho. Kube kuthiwa umthetho sokumele ufinyelele kibo abantu laba babotshwa-ke. Ngokunjalo indlela ukubhalela umongameli indaba eziyizo ezenziwe ngamakhothi ngezinye indlela sesitsho ukuthi yena uthi umongameli kangenele entweni zamakhothi. Amakhothi lawo azimele wodwa laphana, asebenza ezimele wodwa ukwenzela ukuthi angatshelwa okukwenzwa ngezinye ingatsha zikahulumende. Ngezinye indlela amakhothi into bangayenza be-MRP yikuthi ba-aphile kumakhothi aphezulu kunye le-Supreme Court, kumbe baye e-Supreme Court kumbe baya ku-Constitutional Court, ngoba isekelo sombuso ilizwe lethu selile-Constitutional Court. Unqabule yinye indlela ababona khona bangabanjwanga ngokusemthethweni ngokomthetho, kabaye phezulu emakhothi aphezulu.
Umnumzana Believe Gawule, umcubunguli wezombusazwe njalo engomunye wamalunga ebandla le-ZANU-PF, exoxa le-Studio 7 ngocingo ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Izizalwane zeZimbabwe eziningi zikhala ngokuthi zibhekane lodubo lwendlala emaphandleni lemadolobheni, kuthi lezifuyo lazo seziqalile ukucuba ngokuswela amadlelo. Abaningi sebehlala insuku ezimbalwa bengela okuya ethunjini. Lokhu kulandela ukungani kwezulu kuhle ngomnyaka wokulima owedluleyo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi zematobo ezansi emandebeleni ngezinye zezakhamizi zemaphandleni ezikhala ezimathonsi ngoba iningi lemizi selilakho ukuhlala amalanga athile bengenelisi ukuthola okuya ngaphansi kwamakhala. Ukhansila ka-13 ekhezi esiqintini semaqhina umnumzana Vincent Ndlovu uthi babhekane lendlala enkulu.
Indlala inkulu mama. Inkulu kakhulu indlala. Iyo kade zwele sisizwe besizwa i Save the Children. La isingani sithule so sokulobunzima obukhulu. Ngokuhulumende kathi kakhona isikuba la ma grants akakunika abantu. Asikatholi they are promising on October.
Isakhamuzi semaqhina village umnumzana Freedom Moyo uthi isomiso siyabusa emakhaya amanengi.
Hayi inhlupho esibhekane nazo nje esigabeni yindlala kuphela ebantwini. Njengoba lalisinceda ngemali lisinceda la ngenkukhu uyabona zafa indlala mama.
Unkosikazi sikhangele Mlalazi uthi indlala ihlasele loba beledamu emaqhina.
Saba sibhekane lokuthi kunje womile esigabeni saba sikhala ukuthi ama project singavulela ama project nje singabantu bangomama amanye ama project asamayo angasebenziyo saba sifisa ukubana singancediswa ngawo sikwanisa ukubana singalima singafuna ukulima ngoba sikhala endle ngi project lapha ngedamu ilezihlahla but yabiyele le fence kodwa ayila bakhangeleli bayo.
Esinye isakhamuzi sekezi umnumzana Ernest Hlongwane uthi indlala iyahlaba emakhaya.
Iyahlaba mama isisilimazile. Yeah, angazi singancediswa njani ngoba ukudla yikho esingalakho khona lapha egumeni. Yebo mama.
Umnumzana Dumisani Masuku isakhamuzi semaphisa uthi ukudla kuyadula ezitolo akuthengeki.
Hayi indlala is too much phakathina kwabantu. Akula ngenye indlela kula way out because lezimali ungazi ukuthi uyezitolo izinto ziyadula ziphezulu. So sithi kuncedo kathesi so ukudala uba singaphiwa loma yiphi intoni engasincedisa abantu silambele.
Esinye isakhamuzi seMatobo umnumzana Gibson Zulu uchaze ukuba iningi seliphila ngamanzi.
Indlala mama ya lapha mangosi eziko. Kunzima kakhulu besikhangele sibisikhangela uhulumeni ukuthi mhlawumbe angasincedisa sekukubi imuli vele eziningi zilala zingadlanga sesiphila ngamanzi.
Umphathintambo wentuthuko yezabelo i-public service labor and social welfare umnumzana July Moyo uthi isomiso sikhona ezweni njalo uhulumende uzanceda iziqinti ezingamachumi amahlanu lambili kuthi inhlanganiso ezizimeleyo zizanceda iziqinti eziyisifica minwe mibili.
38% of our population is now in need of food. And we normally, even in the best of years, there are some pockets of Zimbabwe where we have to give people food. And this year it has gone up a little bit from 27% the previous year to 38%. And we do vulnerability assessment, which is a cooperation between government and cooperating partners, including USAID, since I'm talking to Voice of America, and we arrive at scientific figures of what needs to be done. There is a geographic assessment of areas which are more in need than others.
Emizameni yokumelana lendlala uhulumende ubeke imali engamabhiliyoni ayisifica munemunye yamadola akuleli ekutholiseni iziqinti ezidlula amachumi amahlanu 52 uncedo lokudla phakathi kweziqinti eziphose zibe zinkulungwane ezimbili 1958 kulandela ucwaningo lokusiza uZulu ngokudla olwenziwa nguhulumende lenhlanganiso ezizimeleyo. Lonyaka uhulumende ubike ukuba uzabhadalela indleko yokuthenga ukudla ezigabeni ezaba lesivuno esihle ukuze atholise okungela nhlawulo abazakwabela ukudla abaseziqintini ezihlaselwe yindlala. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemaphisa ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lamlela mshweshwe
lamlela nampa bakhuvembula
lamlela ndwandwe lamlela
ndwandwe uAnastasia Ndlovu lapha besethulela udaba ngendlala etholakalayo kulezi nsuku eMathebeleland. Okwakathesi sikhangeleke ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. abantu abathoba munwe munye engozini yokudubuka okwenzakala emzini ongenyakatho ngokuya ngempumalanga yelizwe kwele island namhla ekuseni kubika amapolisa alelo lizwe. Kulimele abantu abathoba minwe mibili kulesi sehlakalo abahle bagijinyiselwa esibhedlela. Amakhulu lamakhulu abantu kwele Philippines bebegcwele emgwaqweni betshengisela njalo besola umbuso kamongameli Ferdinand Marcos Jr. Namhla bekunanzwa insuku ezilikhulu uMarcos angena embusweni abantu besithi akala lutho asethe walwenza ukuthuthukisa umnotho walelo lizwe. Abantu laba bebethwele amagwaliba abelotshwe amazwi okusola uMarcos besithi kabone ukukwenza ngoba abantu bayadubeka. Okwamanje wothi sidedele kusithandekile mhlanga esethulela udaba oluphathelane lokwenziwa ngabesifazana kwezentuthuko.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosazana Thembeni Moyo ophila ngokudobha impahla esezilahliwe abesezithengisa njalo ekunhlanganiso ebona ngalo msebenzi e-West Pickers kobulawayo. Usichasisela ngengxaki abesifazana ababhekana lazo kulo msebenzi.
Yebo, bukhona ubunzima esihlangana labo emsebenzini ikakhulu kobomama ngoba laphana kuhlangene abafana abasebancane obaba nabomama. Ngoko ubaba masisebenza ikakhulu masisebenzela endaweni lana okuthiwa yiyele zibi eziningi eRichmond ngale kuba le violent ebakhona. Bakhona abafana bakwenza ukuthi bayathathela umama. Kuningi nje ukulimala okuthize ikakhulu kobomama ngoba uzabe kufuqa, uzabe kuthathela, uzabe ekuthethisa. Then sebese sithi ngapha ezindlini emalokitshini yifesi ama-challenges kakhulu kulaba abasebenza ku-city council. Labanye abantu babe beqhashiwe kodwa labo bengathola lapho kulezibi khona basebezifuna. So baze bekutshela ukuthi wena ungathathi. Kuso siba lokuphikisana ukuthi wena angithi uqhatshiwe mina angiqhatshangwa lami ngizama ukusizana imuli. So kuba lokungazwisisana ukuthi bagcina labo besiba violently ukukuthathela bengakuthola bayakuthathela. So kwakathesi sibe sisingani sesivikelekile through i-program esayifakelwa ngobaba uMaphosa e-West Pickers ngoba even ile uniform yami lawe uyabe egqoke okwakhe kwe-city council bagcina bebona ukuthi hayi laba ngabantu esincedisana labo.
Uyenelisa yini ukuthi ubhadalele indleko zomdeni ngemali oyitholayo kulo msebenzi?
Hayi, ama-prizes angikhona mancane ikakhulu ithina ebhulawayo lapha sile company A1 ethengayo u-track. That company ama-detections akhe asuka ebe maningi kakhulu uze ngoba uzatshelwa ngama-company papers lani o-taxi at the end abo igcina sibe kuthengela nge-30 cents that which is imali ana ade i-£220. So i-£220 per kg ayi kugcine sisiba yimali engayinelisi ukuthi lawe ubhadale ama-renters ufundise abantwana wenze ngoba imali ana futhi iyabe ngengekho in form of i-cash iyabe ikuswayipe. Izahlala ebhenki uzithole ngemva kwenyanga ngemva kwe-3 weeks and iyabe isiwile and iyabe isekhadini uze uyethola i-cash. Ama-renters ibhadala nge-cash abantwana kwabe kufunakala i-cash. Uthenge ukudla layo nge-swipe iyabe ingavumi iyabe ifuna i-cash. Nokuthi kumele ngilungisisa amaphepha awe-tax ngiyadobha mina izifo. So kumele ngitshele ngokuthi kumele ngi-tax for i-government ile yenzuzo layo ekumele iyithole khona lapho. Ayi kusuka kungikhulile ngoba izafuna i-tax i-government kodwa ayikaze i-consider emsebenzini esiwenzayo. Nethemba i-West Pickers uku-recycle ngeyinye umnotho ongasivuselela ilizwe lethu ukuthi liyenelisayo ukuvuka lakhe i-gold mine. Kodwa kabakaze beke bekhangelisise ngoba singakhangela yena u-tracker esimthengiselayo amagabhethu ama-recyclable things ethu. Ule profitable enkulu ngoba amagabha lana uyawa-recycle to make other things ezisebenzayo futhi again ikakhulu njengama ama water pipes akuplumber izindlu asuka ku from kumarapona lawa eswazisakyayo ama buckets chase imigano lokunye okungamaphathi kungena inde into njengabo TV stoves kusuka again kuzinto ezisizirisakyayo sena uzagcina la esekutshela ukuthi mina ngiyezisebenzi ngichathile imachinery to repair machinery iyadula lokhu nalokhu so ngwendlela ukuthi uyabe ungelalwazi oluningi ugcina uzovuma ukuthi umnike ngephezene leyo engacaciwe ugcina wena uzohaya the transport ikuze ikuhambisele istaff sakho ekhampanini those guys abemoto esibahe bafuna ikeshi wena ngale uyabe usulindele iswipe inkinga esihlangana layo kumabhenki igovernment eyasiyehlisela wona onjengabo-women's bank o-empower bank basuke befune izibambiso ezinkulu ezisikhulelayo ngoba mina lapha engikhona ngiyabe ngirenta umashinari uyabe unida 1,000 to 1.5 US ukuze uzofika ezimbabwe ngiyabe ngiyithethe ngaphi that is such amount ngoba mina ngizabe ngiphiwe i-£220 in swipe ngoba kathesi kunje i-ema ingafika ingantula ngibuthelele endlini ngiyabotshwa iyangitshela ukuthi i-em iyangitshela ukuthi awulayo imvume ukuthi ubuthelele khona la
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Thembeni Moyo esixoxe laye ekobulawayo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni uhlelo lwabesifazane lilami esithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Sibonga usithandekile Mhlanga ngokusipha uhlelo lwabesifazane abasebenza nzima ukuzithuthukisa. Kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba asizweni ukuthi uChris Gande usiphatheleni kuliviki.
Linga lichona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngo Chris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Felix Mhlanhla yamangwe ndiweni induna yasendaba zinduna umbuzo wami wokuqala ngasitshela ukuthi usunjani kwezempilo lapho siyakhumbula ukuthi wahamba eNgilandi ungezwa kuhle indaba yamehlo usunjani kodwa kaJesu
hayi ngendaba yamehlo hayi sowuhanjiwe sengiphilile madoda sengiqinile fena afisibhedlela asikanikezi i-complete discharge kodwa as far as stability and health wise hayi kukhona really I'm not fit and strong. I was at the review just on this Friday gone. So kungathi kuyaphina qina. But I've been looking at them ukuthi baninikeze nje just that official discharge.
Manje ukhangelele ukuthi ungaphenduka yini eZimbabwe khona okungani akumanga kuhle njalo kwakungani bakuthwalisa nzima abakahulumende lamacala esabona bekwetheswa wona ungasitshela ukuthi ukhangelele na ubuyela eZimbabwe
akula question mark at all iZimbabwe likhaya lami intaba zinduna likhaya lami nxa kulempi mele ngihlasela impi yakhona ngisentaba zinduna ukuhamba emazweni landali akukho kithi lokho ayikho induna angenze into enjalo no mina ngiyabuya eZimbabwe banganikeza discharge kube njani njani laba bafisa ukuthi basethisa amacala landi ngokwabo siza kukhangela ngesikhathi sakhona
nxa ukhangela wena ezombusazwe ungathi zihamba njani kukhona yini okumele kulungiswe ikakhulu sesikhangela ukubana ukhetho oluzayo soluseduze
kunenge okufanele ukuthi ngabe mhlawumbe kuyalungiswa njengoba sesikhangela ukhetho lolo olubuyayo ngingaqala phezulu lapho baba ngithi hayi i-number 1 umahlaba ezulu mela hlangane ukuthi sibe lama-parties amanengi kwelakithi angathi amakhanda ayachisa angathi thina sizazi ukuthi singobani angathi asikwazi ukuthi sifisane yinto engene phakathi kwethu angathi umuntu waphosa isichitha phakathi kwethu. Yiko ke ngiqala phezulu ngokuthi ama political parties kakhulu kwelakithi mele ahlangane, mele kube le forum esinxusa bonke nje abakhokheli baba parties achene kwelakithi. Sithi gwaqa bahlangane sikhulume ngelizwi elilodwa elilodwa, then sesingathi sesilunga nje kancane, kodwa lakho sibamba lelo siyakwazi ukuthi silesizwe sakithi esingale ezansi la somele sihlangane khona lezansi sikhulume ngelizwi elilodwa. Kodwa kakhulu nyabe ngikhusela abasekhaya ukuthi bakhumbuze abangale ezansi eGoli ukuthi baregister uma right to vote, baregister laphana lakho bavota khona phana, totally independent of uzek, totally independent of uhulumende wakithi. Akudingi ukuthi sicele imvumo kumuntu ngalelo, kodwa ukwenza khonokho ukuthi baregister inkonto ethize sabe sihlomile.
Lo-ke bekungumnumzana Felix Nhlanhla yamangwe Ndiweni, induna yasendaba zinduna, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo kuhlelo lunye. Lilale.
Sibonga uChris Gande lapha ngohlelo lwakhe liphuma lendaba litshone lendaba. Kwezemidlalo sikhangela impumela yemidlalo yenguqu edlalwe namhlanje kanye lokuthi iwapi amaqembu akhangelelwe ukudlala kusasa.
Sokumele abambe aqinye amaqembu omdlalo wenguqu adlalela isigaba sephezulu eseCastle Lager Premier Soccer League. Umncintiswano ususuke phezulu ngale kwengalane yemiklomelo ususiya kulawo asemsileni aselwela ukuthi aqhubeke ekulesi sigaba. Amaqembu ale miklomelo ephansi kwamashumi amathathu lanhlanu athi Iyada, Cranbourne Bullets, Capes United, ZPC Kariba, Tenex, Harare City, Bulawayo City, Lewawa, yiwo aselwisa ukuthi engaphunyulwa isesiya esigabeni sika Division 1 umnyaka ozayo. Iwawa yiyo esemsileni ile miklomelo engamashumi amabili kuphela. Emidlalweni yedlalwe namhlanje, iHarare City ibe nguchikelo bhanqa 1-1 lenkezi. IZPC Kariba yatshaya iManica Diamonds 3-0, kwathi iBulawayo City yanqoba iBulawayo Chiefs 1-0. Amaqembu akuDivision 1 athi ele Green Fuel, Simba Bora, Shesham Lewange asemelele ukungena esigabeni saphezulu esePSL ukuthatha izikhundla zalawo ayabe esehluleke ukuthola imiklomelo eneleyo yokuthi aqhubeke ekulesi sigaba. Eyakusasa yona imidlalo imi kanje. I-Chicken Inn inikelana le-Highlanders e-Barberfields. I-Triangle idlala le-Yada e-Kipo.
Sibonga u-PJ ngokusipha indaba zenguqu ezenzakala kuliviki. Kundaba ezisanda kungena namhla, ibandla leZANU-PF belisenza ukhetho lokukhetha amalunga amatsha e-Central Committee. Umphathintambo wezemali uMthuli Ncube ukhethwe okwakuqala kulokho kwangena kubandla leZANU-PF, njalo lo mnumzana Chinga Dube lo Judith Ncube umphathintambo wedolobho lakoBulawayo. Abanye abanqobileyo nguCharles Chiponda, Eliphas Mashaba, Constance Ndlovu Mabutho Moyo, Godfrey Magumba, Joseph Chuma, Obert Msindo lo Alderman David Ndlovu. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu. Oliver Lelisayo yimi uGaino Gumede Saidi.